Abafundi laba bebethe kwaqa ezesa training center emhlanganweni wezinasu general council lapho okufike khona amapolisa awuphazamisa ngemva kokubotshwa kwabo bathwalelwe enkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station lapho ababhadaliswe imali yefayindi besethethwa amacala okubuthana bephazamisa ukuthula abanye babo balimele njalo basesibhedlela omunye obesemhlanganweni lowu ngugugulethu Sibindi ofunda eGweru Polytechnic othi amapholisa achaye alimaza abafundi laba bengakababophi
ngisukumile yesterday izolo ngibuya lapha to meet with other comrades I mean friends and labo ngabanye labo basuka on amaparts wonke awe Zimbabwe bafikile unannounced thina besiyivele sixoxela sisenze indaba zethu addressing ama issues and then bafika bathe befika abanye babachaya vele babuye begqoke impahla zokuchaya abantu so bashaya
umokwethi nare laye kalamathe ngokwenziwa ngamapholisa
abantu abalimile bafika maybe singathi 10 abanye abachaywa ngamapholisa then abanye balimile bebalekela amapholisa
umokwethi uqhubeke sithi abafundi sebekhathele ngokukhahlanyezwa ngamapholisa
ubudlwangudlwangu lobo owenzakalayo lapha elizweni njengisethi isteti siyesaba amayouth ngoba thina njengamayouth sizimisele ukulwela leli lizwe ngoba inhloso yethu bekungasoyiwe kulwa le state kodwa besize ku-general council yethu njengama-student njenge-student movement njengezinazo
isikhulumeli samapholisa ukhomishina Ponyati uthi abafundi laba babotshelwe udlakela abalwenze ezesa training center uthi benze lokhu kusanda kufika amapholisa endaweni le kodwa abafundi bathi batshaywe njalo babotshelwa ize ngoba bebeqhuba umhlangano wabo ngokuthula kulabanye abantu eZimbabwe lenhlanganiso ezizimeleyo abachothoza okwenziwa ngamapholisa kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselwa umhlangano weSADC omunye wabo ngumnumzana Comfort Mpofu
asikhangele ukubotshwa kwabatha ngapha kulungiselelwa iSADC summit kutshengisela ukubana uhulumende ukustate of panic uyesaba uhulumende uyesaba abatha uyesaba amandla alabatha kutshengisela ukubana uhulumende kaqakathekisi constitutionalism uhulumende kaqakathekisi amalungelo oluntu khonoko ke kutshengisela ukubana iZimbabwe isakhathana ukubana sithi kule space esivumela abantu ukuthi kube le-democracy
kodwa umnumzana Mabutho Moyo ilunga lebandla leZANU-PF uthi kusemthethweni okwenziwa ngamapholisa eZimbabwe
asilazitha thina sidinga abangane kodwa leyo relationship yokusebenzisana kumbe phecelezi engathi ubudlelwano lobe sikhuluma ngabo kumele kube yibudlelwano obokuthi lami ngiyathola la uthole
okwamanje kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change agoqela umkhokheli wabo umnumzana Jameson Timba abavalelwe ejele bemelele ukuthoniswa amacala okungena umhlangano we-Day of the African Child okungekho emthethweni kuye kwabotshwa kumaviki edluleyo amalunga e-National Democratic Working Group ayenika abaswelayo ukudla eHarare kubikwa njalo ukuba amapholisa namhla aphazamise umhlangano we-National Association of Non-Governmental Organizations ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.